Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani olamukela ku studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 kuzivandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sekubotshwe ezinye njalo iziphathamandla zebandla lezanu PF ezecelele G40 umnumzana psychology Maziwisa lomnumzana Oscar Phambuka besetheswa icala lokungethembeki.
Nxa kubotshwa kubotshwa be G40 kababotshwe nxaba be G40 kodwa sizayi-expect ukuthi phambili sibone ukuthi abantu bathithwa ngendlela efana nayo. Enxenye kuza kuba labanye labo abasehlangothini kanga abakhona kuhulumente. Nxa labo bonile, kumele bavote.
Inkokheli yebandla leMthwakazi Republic Party eyatshaywa ngamasosha lamapholisa enkonzweni eyangenwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa isiyethule udaba lokubhaxwabula kwayo emthethwandaba we-High Court.
Kanti kwayengakwazi ukuthi ibandla lezaphu lalisekelwa ilizwe lonke fikelele ngubani. Kodwa nxa kuliqiniso ukuthi yena waye ehlasela laba bantu ngokuthi bavela kuleli bandla, waye wakhetha ukuthumela umbhuqazi ebrasele emidiyeni.
Kambe owayengumphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo osethiwa ngumaqhuzu we-G40 engabe esemalawi na? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iziphathamandla zebandla lezanu PF ezibalisa ummeli weHighfield umnumzana psychology Maziwisa lowayeyintatheli izindaba kumsakazo weZBC umnumzana Oscar Phambuka ababotshwe izolo bakhangelelwe kumiswa emthethwandaba kamantshi lamuhla besetheswa icala lokwamukela imali kwinkampani yezesango kungekho emthethweni. Ababili laba abacatshangelwa ukuthi babe kuxuku lezanu PF leG40 babotshwe yikhomishini elwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, yona ethi bemukela inkulungwane ezingamachumi amabili lambili, lamakhulu amahlanu amadola i-$12,500 ngemva kokuqhuba umsebenzi kwinkampani yezesa ngaphandle kwemvumo yethenda. Isiphathamandla sali khomishini umnumzana Goodson Nguni utshele iphephandaba le-The Herald lamhla ukuthi umnumzana Maziwisa lo Phambuka abakhokhela inkampani ye-Fruitful Communications babesebenzelana lowaye ngumphathintambo obona ngezamandla kagetsi umnumzana Samuel Undenge laye osanda ukubotshwa wakhululwa ngemali yesibambiso se-bail. Umnumzana Jonathan Samkange igqwetha elimela uMaziwisa lo Phambuka ugcizelele ukuthi ngempela ababili laba bazamiswa emthethwandaba lamuhla. Kusukela ibutho lithatha umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe liqhuba elithi i-Operation Restore Legacy, sekubotshwe iziphathamandla ezimbalwa zebandla lezanu PF, kodwa abanye bathi ngezisekela uhlangothi lwe-G40 olwalusekela unkosikazi Grace Mugabe, hatshi umongameli Mnangagwa olelakhe elithiwa Tim Lacoste. Kodwa udokotela Priscilla Mtungwa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, uthi mhlawumbe inyathelo leli lingaphathisa ukuqeda inkohlakalo elizweni.
Ngingezake ngithi mina yokuqopha nangohlangothi ngoba asikakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Mina ngibona ngani ilizwe lakithi lihlala isikhathi eside kakhulu sokungasela mthetho, i-corruption size yafika le mapholiseni. Ukuthi sibuyele kulokhana esasiyikho khona kube yilizwe lisemthethweni, abantu bahloniphane. Abantu bahlonipha ukutshontsha izimali, bangatshontshi. Abantu sebetshontshe kakhulu. Nxa kule evidence ukuthi umuntu utshontshile imali kabotshwe, kungela msebenzi ukuthi useceleni likabani. Thina singazama ukuthi sisebenzise ama-feelings ethu. Ukuthi mina ngingumuntu, how do I feel ukuthi abanye abantu babotshiwe, singela evidence. Abantu bayabotshwa bahanyise emthethweni. Nxa bengela evidence ukuthi umuntu watshontsha imali, umuntu uzaziphumela. Kodwa mina ukubotshwa kwabantu ukuthi ilizwe lakithi lize libuyele kulokho esasikho khona. Nxa wawutshontshile, botshwa. Abantu bebesebefake umthetho ezandleni zabo. Sebezitshela ukuthi nxa nisebenza kuhulumende, ngingatshontsha nje ngingasebenzisa imali kahulumende sadala. Lokhana kumele kuphele ngoba kungaqhubeka kusiya phambili ukungena kwamnanga kwangozayo kusincede ngalutho.
Ngezinye indlela uchuke ukuthi kuhle ukuthi beqalise lapha abaqalisa khona. Kuthe abantu sebengaya emthethweni ndaba beziphatha amandla zikahulumende. Kusasa sizabona bonke sebelethwa emthethweni.
Ye mina ngithi kabuqalise. Okunye ukuthi asikwazi ukuthi G40 wakuvele injongo yabo yayiyini. So nxa kubotshwa be-G40, kababotshwe nxa babejontshiswa. Kodwa siza expect ukuthi phambili sibone ukuthi abantu batreatwa ngendlela efana nayo. Ngoba enxenye kuza kuba labanye laba abasehlangothini lukamnankagwa baphesa abakhona kuhulumente. Nxa labo bonile kumele babotshwe. Angithi mina ngike ngabona kuyona le iviki ephelileyo kulouminista okuthiwa uyabuzwa ngemali yama-diamonds eyaqathayo. So ukubuza lokhwana ukumbuza asikwazi ukuthi uzabuzwa kuloku efika ngayo. Angabuzwa kuyepheleliseni ekuthini uzabotshwa. Ngabe kuthiwa abasesayidini lakhe kababuzwa, ngabe siyacomplaina.
Kodwa selokhu engenile umongameli Mnangagwa, ubona ingani inhlelo zakhe ziyasebenza kuhle na? Kumbe kukhona okutshengisa ukuthi hayi lokho esifananela lomunye wakhe.
Ngaye kuthiwa umnankagwa uyafanana lo mgabi. Ngaye kangikhulume efonini lawe so. Ngaye sikhuluma sisesaba. Khonokho ukuthi abantu bekhaya sebekhululekile, sebekhuluma intando yabo. Mina kimi kutshengisa ukuthi kulomehluko. Ukuthi ekhaya uteacher sekwazi ukuthi upresident obusayo umkhokheli welizwe uthi ngingahamba emsebenzini ngifike ngingasebenzi ngendlela okumele ngisebenze ngayo kumbe ngunesi kumbe ngubani yi-corruption.
Lo ngudokotela Priscilla Mtungwa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxelaye eseWashington State khonapha eMelika. Inkokheli yebandla lemthwakazi Republic Party eyatshaywa kabuhlungu ngamasosha lamapholisa enkonzweni ayilomongameli Mnangagwa kobulawayo isiyethule udaba lokutshaywa kwayo emthethwandaba. Kuncwadi ezethulwe edalele High Court ngolwesibili, inkokheli le ithi imangalela ugatsha oluphathelane lamasosha, olwezomvikela, olwendaba zekhaya, olukhangelane lamapholisa ama-CIO kanye lenja yeZANU-PF egoqela osanda ukubhubha uMagura Charumbira, uKhumbulani Mpofu labanye. Emaphepheni awethulwe emthethwandaba abayisishiyangalombili abatshaywayo ababalisa amajaha ayisikhombisa lowesifazana oyedwa bakhwezele incwadi zesibhedlela ezitshengisa amanxeba lokuthi balimele okunganani. Bathi uhulumende wephula ilungelo labo phansi kwesisekelo sombuso welizwe esibavumela ukutshengisela nxabelensolo. Abavezanga ukuthi bafuna ukuthi bahlawulwe malini kumbe ukuthi kuthathwe nyathelo bani nxa abasolwa bengatholakala belecala. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo, waqala ngokumbuza ngembuthano yabo yamarali abayenze ngempelasonto.
Siyabonga kakhulu. Amarali zethu ahambe kahle kakhulu. Besisematobo, irali yokuqala ibisemagalani business center kuward 9 eMatobo ngo-Old Gwanda Road. Irali ihambe kahle kakhulu ngoba besilabazali abaningi bezile ukuthi bezolalela uhlelo lukamphakazi ekade besithi kudala bezwa ngayo kodwa bengakholi ukuthi lizaze lwafa lwafika ezabelweni zabo. Basamukele kakhulu ngisho labosobhuku bezigaba zona lezi ade sikhona bebekhona njalo betshengiselela ukuthi bayayithakazelela into esikhuluma ngayo. So bakhanya njalo futhi beletha ama-challenges abo abahlangana lawo nsuku zonke, abaselileyo ukuthi from 1980 kuzofika namhlanje inhlupho zabo kazikalungiswa. Kube sibe lenhlanhla-ke ngoba bekufike labantu bezethi bacela ukuthi bakhuthaze abantu ukuthi bayerejista njengalokhu sokuvulwe kakutsha. Abadala balethe izikhalazo zabo abangazange bakufihle ukuthi uhulumende uyaqhubeka esithi abantu bayerejista kodwa okuningi babo kabalazithupha. Baze bakuveza lokuthi okunye ukuswela kwabo kwezithupha kubangelwa yikuthi basukela endabeni yegugurawundi kodwa namhlanje betholakala bengelazithupha. Nalo babefisa ukuvota bazovota kanjani bengelazithupha? Yinto evezwe ngabadala abadala komagalani la kontunjambila bekhala ngendlela efana nayo.
Siyabona ukuba esikhathini esedluleyo bekungalula ukuthi lithole imvumo yokukhankasa le okuthiwa iphiwa ngamapolisa. Ungathi sokulomehluko yini sikhangela uhulumeni omutsha?
Into leyi baba uzananzelela ukuthi kayiqalanga sokulo hulumende omutsha. Kangifisi ukuthi abantu bakithi babe le themba lokuthi lokhu kwenziwe nguhulumende omutsha. Singaqale ukwenza amarali ethu mhlaka 10 June last year esenze khona irali yokuqala esigabeni sakithi lapho engiphuma khona eGwandavele. Uhulumende omutsha obengakafiki usiyachaya uNovemba last year kungena lo okuthiwa nguhulumende omutsha. Ngabona ibandla lethu bese liyenza amarali afika 16.
Ibandla lenu libe emehlweni kaZulu lo mhlaba wonke jikelele kuviki le edluleyo ngemva kokutshengisela phambi kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Ngamafitshane ungasitshela ukuthi ibandla lenu lona vele libandla elimelene, ngoba iningi labantu lithi lona lingezwa ukuthiwa Mthwakazi Republic Party lihle lithi leli libandla elifuna ukuquma iZimbabwe. Ungasichazisela nje ngamafitshane.
Siyabonga baba, kulusizi ukuthi abantu bahlala bekhuluma ngokuthi sifuna ukuquma iZimbabwe. Kina esikuchoye ukuthi singesilungu singama restorationists, sifisa ukubisela lokho kwakuyikho kudala, ngoba vele imbali iyasitshela ukuthi amazwe lawa abengamazwe amabili. Sesikhulume ngakho kaningi ukuthi ahlanganiswa la mazwe ngo-1903. Njalo siya kuveza sobala nsuku zonke ukuthi khona thina asisobantu abaquma ilizwe, ngoba umuntu wokuqala ukuthengisela layo ukuthi ilizwe leli likabili njalo liqunyiwe ngu-Robert Mugabe ethumela iGukurahundi ngo-1983 usiya ku-87 lapho aqala khona ukubulala abantu bakithi eqalisela emidlenzi kanye khona phana kule bhoda yethu. Kanti wayengakwazi ukuthi ibandla lezaphu lalisekelwa ilizwe lonke jikelele ngubani, kodwa nxa kuliqiniso ukuthi yena waye ehlasela laba bantu ngokuthi bavela kuliphi ibandla, waye wakhetha ukuthumela umbhuqazi eqalisela emidlenzi.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 pm ntambama.
Owayengumphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ubikwa eseMalawi. Umoyo osezakala njengomaqhuzu wexoku lezanu PFL thiwa iG40 lenye inkokheli yaleli bandla wabaleka elizweni kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso ngamasosha ekupheleni komnyaka odluleyo, njalo kaziwa ukuthi waya ngaphi. Kodwa iphephandaba leMalawi Nyasa Times lithi uselizweni lelo njalo lilengxoxo layo ekhangelelwe ukwethulwa lamhla iveza ukuthi wasuka njani eZimbabwe kulandela umvukela owasusa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhulumisana lentatheli izindaba zaleli phephandaba ukuzwa okuninga lolu daba. Umoyo osengohlala esethula imbono yakhe ebulenjini bokuxhumana iTwitter ubecatshangelwa ukuthi waphephela eKenya njalo lapho okudabuka khona unkosikazi wakhe, kodwa lelo lizwe liyala ukuthi ukhonale. Umoyo umela iCholocho North edalele ePhalamende. Kunjalo nje uChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake wasebenza lo mnumzana Moyo kukhetho umnumzana Believe Gawule embuza ngokwenzakala esigabeni seCholocho.
izulu lalonyaka kande alikacaci kwanginakutsho yikuthi izulu lalonyaka ngathi mina ngamafitshane ngithi mina kukhanya ngani kalikho kahle ngoba ngingakhangela izulu esilitholeyo kunyaka ophelileyo lele likhona hhayi angingaboni ukuthi izulu lingabe likhona kuhle ngoba lezigabeni ngale inhlanhla nje abantu bakwanisile ukudebadeba njalo basadebadeba kodwa-ke okusilelayo nolokuthi liqinise lenze la manzi njengoba nje isikhathi senese sikhona izisuke zebezifuna amanzi ngokunjalo amanzi akabi khona kodwa abantu babhizi bayalima kwezinye indawo kubi ngoba hhayi kuwomile kuyahamba nje kusiba lapha lalaphana nje okukuthiyana kuthiyana ngezigaba kodwa kukwazi sekuphosa kusithengisa ngani umumo wakhona kawumuhle nje emkhathini wezulu.
Zona izifuyo-ke zikhona ezicubayo kumbe zisaqinile
okwakathetha hhathi izifuyo azikho ezicubayo finili kukhanya ngani ukuna kwezulu kweminyaka ephelileyo uncedisile kakhulu ukuthi utshani usuku lwaba buningi izifuyo zethu azange zibe le ndlala ebusika lapho kutho ukuthi-ke ngokunjalo izifuyo zibe zifike kulesi sikhathi zloku ziqinile kwazise khonoko sekukhona okuluhlazanyana esezidobhadobha khona kungconywana kuyaziphilisa iynkomo ziqinile finili.
Yona imbhida yemasimini labodelele kuyatholakala yini emasimini lapo?
Kuyatholakala kande kodwa kusenjengalokhwana kwayizulu lokhu esibone abantu bethwala abanye besebehamba la kube siya emadolobheni nani kuyatholakala kwakathethi sokusuka kulutshwana angazi ukuthi kubangelwa yini khonoko okungani nje angazi kuqala ngoba abantu babethwala kakhulu imiquba kwakubangelwa ukuthi imiquba ayikhona nje emasimini lapha imibhadana yayisuka khona kakhulu ayitholakala kakhulu kanti ngiyakhangela kathethi mna emalangeni nalakade ngibhodabhoda nje anzange nje ngilubone olude ngingaqondi ukuthi indawo lukhona nje yimbhida esiyithenzileyo-ke ebakhona kakhulu ezikhathini eziningi.
Sikhangele ezombusazwe bakhona yini ababuya bezokhankasa?
Kunjalo simligande ukuthi isikhathi sokhetho sesifikile amalungiselelo abakhona kumabandla ezombusazwe amabandla ezombusazwe ayabe lokhu esenza lokhwana esithi thina bayabe lokhu besenza bebumba ama-structures abo ngaphansi khona ngale besenza njalo nje besenza imisebenzi yabo enjani besekusuka khona njalo labo abanye abahamba nje besenza amakhampeni labo betshaya imithetha phansi ngoba abanye bakhona bayazizibalekela khona ukuthi amakhulu ukuthi abakhankase kodwa bona bethi bethuthi ngaphambili bekhankase ngokunjalo bakwenza nje sengani bajwayela phansi kodwa siyakubona kwenzakala nje abantu babele bhodabhoda nje belokhu besenza imisebenzi yabo bebonakala ukuthi bayenza imisebenzi yabo enjengayona leyana kodwa amanye emaphathini njengakuzama ukuthi kade siqinisa kakhulu ukuthi abantu babumbe imihlangano babumbe ama-structures yancedisayo ukuthi ngaso kusiza ekhethweni abantu bebekwazi ukuthi abantu bakhona njalo bakhona abantu abangaqoqa abantu phansi ku-ground ngoba khona kwane kubonga ukugijima nje kuphela abantu bekungukhankasele ukuthi umuntu sefuna ukuthi isikhundla kuphela yokwenza ukuthi kwesathi ekuqineni kwelanga abantu bakhona bengasayinelisi ukuthola lokho abakutholayo ngenxa yokuthi baya bengala ma-structures phansi ku-ground.
Ayakhanya yini ukuthi ngawaphi amabandla akhanya ephithizela khona ngapho?
Amabandla engingathi ngiyabona lapha ngibale elezanu p f likhona bese suka libandla le-m d c t likhona kodwa angazi ukuthi i-m d c t njengoba bangani bazile iza ukuthi bahlangene kumbe njani le bandla labomjula likhona elabomjula lo likhona sibili nalo likhona libalise lokuthi ama-candidates abo ngobani labobani njaninjani ngokunjalo yabo sifona ukuthi abantu bakhona on the ground.
Ke sikhangele wena ngokwakho siyazi ukuthi uyangena lawe zombusazwe bakhona yini abangakhangelela ukuthi uzancintisa?
Mina kande ukuncintisa kwami kusebantwini abantu bengathi kangingeni ngincintise ngizangena kodwa abantu uma benganikala indlela naleyo hhayi angisoze ngingene kodwa kwakathethi nje ngikhuluma nje kuloku kukhuluma kukhona ku-constituency okukhona nje okuyikokuthi okukhona bayakhuluma abantu bayakhuluma abantu kodwa mina ngiyalalela ngivala umlomo ngilalele ngithi abantu bathini kodwa abantu khande njengendlela khonokho abakuthola mina ngiyangenze kwalokhu kuhlonipha abantu ukuthi abantu bengathi hhayi uthimele laphana ngibone sibili ukuthi konke kuyaindawo ukukhuluma kwabo konke kugabha nje i-constituency yonke hhayi ngiyalalela bese ngisenzisa inqumo kodwa kangasifike kwenzeni ithi inqumo-ke kande ngisalalela ukuthi abantu bathini abantu bayakhuluma ngisabanika ithuba lokuthi bakhulume ngibona ukuthi kuyaneliseka yini ukufika lapho engifisa khona ukuthi bethi sebekhulumile ngithi ya kuyangisuthisa loku kukhuluma kwabo.
Hhayi kuyazwakala, hhayi sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Ya ngivalelisa abalaleli ngithi ngile themba abalaleli bangene kuhle kunyaka omutsha ngisithi mhlawumbe umnyaka lo omutsha inkosi ibe lathi engxaye usiphathele izinto ezingcono empilweni zabantu. Ngiyabonga.
Hhayi lathi sibongile, sikufisela inhlanhla.
Ngiyabonga kakhulu kandle.
Lo ngumnumzana Belief Gawule, isakhamuzi seCholocho, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le eCholocho. Uhlelo lokubhalisela kakutsha amagama kuluhlu lwabavoti olwe biometric registration exercise luyaqhubeka lamhla ngemva kokwengezelelwa okwenyanga eyodwa. Lolu hlelo lukhangelelwe ukugqitshwa ngenyanga ezayo mhla ka 8. Ukulonywe udaba isikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Obert Kutu uthi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kasoze achiye isikhundla njalo ukhangelelwe ukulimela leli bandla kukhetho oluzayo. Umnumzana Tsvangirai izolo wethule umbiko obuveza ukuthi ulakho ukuchiya isikhundla sakhe ngoba engezwa kuhle emzimbeni. Kubikwa lesi isinqumo sithethwe emhlanganweni weNational Council owenziwe izolo eHarare lapho inkokheli eyazise ukuthi engavele achiye isikhundla umnumzana Tsvangirai kuza kuba lokudonselana amandla okungachiya leli bandla selehlukene phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezimbalwa ezilandelayo libhekane lebandla leZANU-PF eselivuselelwe ngumkhokheli omutsha umongameli Emmerson Mnangagwa. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Isigodlo someli weMelika ePakistan silandile imbiko ethi ilizwe leMelika seliqume ubudlelwano kwezomvikela lokulonda olwazi oluyimfihlo. Izulu lesikhukhula liwohloze idolobho leCalifornia kwafa abantu abayisishiyagalombili endaweni lapho umlilo omkhulu owatshisa khona izihlahla. Lilakho njalo kusithola ebulenjini beStudio 7 ku-www.voandebele.com. Okhankasela ukuba ngumgcinisihlalo weqembu leHighlanders uKenneth Mhlophe uthi uzavuselela leli qembu libe yibhoso yakudala engakhethwa kukhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Intathe ezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlophe uthi isikweledi esibhekane leqembu leHighlanders yiso esimenze wezwa etshiseka ukuba athathe isikhundla sikamgcinisihlalo weqembu leli ngoba kudingakala umuntu olamaqhinga ukuqeda isikweledi lesi esifika phose isigidi samadola.
Ngenye into eyangimotivethayo to stand in for the challenge. Isikweledi senza ukuthi every time siyakhwela isikweledi. Abantu bangona awubala plan to retire isikweledi. Nxa lesikweledi sakho se-$1,000 kumele ngibe neplan yokuthi ngizakubhadala nje. Even $10 because next day ngiyabe ngiripota ukuthi sengilesikweledi sakho ese-$990 i-$10 ngiphile. But thina siyangezelela isikweledi.
Umhlophe uthi nxa kungenzeka kuba akhethwe ukuba umgcinisihlalo omutsha weqembu leHighlanders uzakhulumisana labo bonke abakhweledwa liqembu leHighlanders ukuze wabonisane labo ngesimo esibhekane leli qembu ngoba labo abavele bengabalandeli beqembu bengaba lozwelo bagcine sebesesula ingxenye yesikwelede. Umhlophe ngusomabhizimisi ophumelele kakhulu edolobheni lakoBulawayo njalo uthi iqembu leHighlanders lidinga inkokheli yelokuhlakanipha kwezamabhizimisi.
I-executive yeHighlanders isifunakala kathesi. Abantu aba business mine. Yes, ibhora lalo yes, but okuqakathekileyo kakhulu mina engikubonayo mina is business mind and leadership qualities.
Umhlophe uvele uhlezi encedisa iqembu leHighlanders ngosekelo lwemali njalo ubephathisa kakhulu iqembu elidlala kusigaba seSouthern Region Soccer League elaziwa ngegama elithiwa iBoso 90 ngoba esithi ukholwa ekutheni iqembu leHighlanders kumele lisebenzise abadlali elizikhulisele bona. Uqhubekele phambili wathi loba evele ehlezi ephathisa iqembu leBoso ukuphatheka kwakhe kwezamabhizimisi kumbeka isimeni esihle sokuba etholele leli qembu usekelo lwemali kwezinye inhlanganiso.
Ngilama companies engiba provide ama services. So ama CEO ngkhona abanye ngkhona sesibizana ngama first name. Angenzi appointment ukuya kono CEO of whatever organization you can think of. I go out knock at the door. He will say come in. Engambuza nga any question. Because abantu evele ngi-interacta labo. Lakathesi ngi-interacta on daily basis. Yibo abantu engithi bazancedisa.
ukhetho lokudinga umgcini sihlalo omutsha weqembu le-Islanders ndawonye lonobhala jikelele kanye lelunga lekomithi lizaqhutshwa ngenyanga kaNhlolanja. Njalo umhlophe okukhangelelwe ukuba uzancintisana lo-Ernest Mapepa Sibanda, yena ongakaphumeli egcekeni ukuba uyasifuna yini lesi sikhundla sikamgcini sihlalo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Silokhu sikweziphathelane lemidlalo, umdlali wenguqu odume kakhulu ngokugiqa ibhola njalo owake waba ngukaputeni weqembu elimela isizwe elama Warriors uBenjani Mwaruwaru uthi ukungabambani kwabakhokheli benguqu lokungenelwa komsebenzi lo ngabezombusazwe kubuyisela emuva lomdlalo. Asizweni okuningi exoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
UBenjani udlale kweleBritane okweminyaka ephezu kwemihlanu edlalela amaqembu afana nePortsmouth, Manchester City, Sunderland leBlackburn Rovers engakabuyeli kwele South Africa, lapho afike wadlalela amaqembu athize wasemiswayo kulimala. Yena-ke uthe kasoze ancintise kukhetho oluzayo ukhetha umongameli weZifa. Kodwa phela Benji, ubiwa-ke ukuwafanisela ngaphambilini kukhetho oluzayo, kuyini osokuguqukile kwamanje?
Ukubona nje ukuthi njengoba ngake ngazama ukwenza ngomnyaka ophelile and umnyaka zange imvumele, but okwamanje iminyaka hayi ngisesekhona ebhoreni, ngizazama ukuthi ngincedise i-grassroots, but ayithi sike sinike abakhona sike sibaqondise lapho abaphambanisa khona. Angeke ngisho ukuthi ngaba khona, but isikhala singavuleka njengoba sasivulekile kuqala, ngiyakhona ukuyenza. But okwamanje hayi, iminyaka ngiseselay esayidini lami, ngabuya for the another term, maybe 2022.
Njengoba emdlalweni wenguqu eZimbabwe kunokuxoxela kangaka kulolwa lezikhundla, kulungiseka ukuthi wena okunje
kabana kutshona kukhona indawo yonke, but ebhoreni kumele sibambane sibe siyenze into eyi-one ukwenzela ukuthi siphumelele. Njengakhathi sibaxabana ukuthi baqabalelani phezulu khona ngalasazi, but sixokoqila kumele siyenze i-grassroots. Njengakudala sakhula sidlala ibhora lamaphepha, I still remember mina ngikhula ngangikhula ngigijima dlala ibhola ngisithi ufuna ukuba ngumadinda. Khathesi akusekho, awuseze ukuhamba esitaradini uthole intwana la, khathesi ama-players adlalela PSL. Ngakuthi angeke ngibe kwazi wonke, but kudala ngimncane ngile 7 years akhotelwe ukuthi kuDynamos kulobani, kuCapes kulobani, kuHighlander kulobani.
UBenjani usichazele ngaphambilini ukuthi ngeke ancintiseke ukhetho lweZifa, kodwa njengomdlali odlale ebangeni eliphezulu kakhulu emazweni, kungani engabe ngumqeqeshi wenguqu ikakhulu-ke kuma-Warriors?
Lo ngumbuzo onzima kakhulu. Sonke ama-footballers sifuna ukuba ngama-coach sonke. So mina hayi, coaching ingaba ngu-coach angeke ngize ngi-write out, but ngifuna ukuba njengoba ngake ngafuna ukuba yiZifa chairman. So ukuthi ngibuyele back, sokusiba nzima ngathi ngiyabe sengithethe a step backwards. But uma ngayehluleka njengoba ngile passion yebhola, angeke ngiyikhiphe out ukuthi ngingaba ngu-coach. Maybe we never know, ngizagcina sengu-coach we-national team, azingeke siyazi.
Ibhola lamdlisa uMwaruwaru, wasebenza wathenga izindlu ezinengobulawayo lase-South Africa, njalo unamabhizinisi athize amlethela inzuzo. Owathesi uthatha abafana abancane abasakhulayo eZimbabwe ejikelele ebathuthukisa kwezenguqu esikolo seHarare okuthiwa yi-Prince Edward, lapho ababhadala khona indleko yezifundo ukuguqela ama-school fees. Ngimele Studio 7, ngingu-Ezra Chisa Sibanda.
Ata, wata, nata, prata, empty down. Empopom, emapopoma, sakuti. Rasko, it's a number one band for my dance agenda. Ematopu shata. Elki chumtwana lo uminangi amtanda. Lobu sewa ke lobu funubu mutata.
Wene tatu lesa gupi sangale. Lesangale. Wene tatu lesa gupi sangale. Lesangale.
Ula manga wena mtita. Ulomona wena mtita. Wage wambona ni mtita. Tela umazela ngapona mtita.
Wage wadlula umbuchwa. Wadla futhi lo java. Umtwana lo waye ngubova. Izolo ngimbonelo member wepucha.
Cheka utoge iskedi.
Akuchu kuchu yena ustedi.
Kuchu kuchu mtwana ustedi.
Uza discover sebuleti. Ugo
uthi lesankaleli liya disguise lesankaleli ungazi uthi lesankaleli ngiyalithanda isankaleli
singakehlukani wathi sikhangele ebezikhokhela sekubotshwe ezinye njalo eziphatha amandla zebandla lezanu PF ezecelele G40 umnumzana psychology Mazuwisa lo mnumzana Oscar Phambuka besetheswa icala lokungethembeki inkokheli yebandla lemthwakazi Republic Party eyatshaywa ngamasosha lamapholisa enkonzweni eyangenwa ngumongameli Mnangagwa isiyethule udaba lokubhaxabulwa kwayo emthethwandaba we-High Court. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.